sesu ngene kugiya yama elections and each time kwathi kulama elections eZimbabwe sebazi ukuthi kuba lo dlakelo olunje odabukisa ukuthi uhlaselwa zona inkokheli zamabandla aphikisayo nxa kulesibindi sohlaselwa inkokheli kungakanani ke kumuntu kazana iBhayibheli lathi nxa kusenzakala kwesimanzi pho esomileyo ukuthi uthi ke nxa uhlaselwa uChamisa ongumongameli okwaziwayo ukuthi ke engahlaselwa amanye amazwe aza kubona pho abantu kazana ke abasekeli bakhe abakhona ke emalokitshini esigabeni kusho ukuthi ke kuningi okwenzakala esigabeni ngale esingakuziwayo.
Mnumzana Hanana, wena ungathini ngokwenzakalayo ubudlwa ngudlwanga ubudlova bonke lobe sibubonayo?
Akwethusi ukuthi siboniswe ukusiba lodlakela nxa sokuyisikhathi sokuthi siye kukhetho. Kuyakhanya vele njengoba sitsho unembawari ukuthi hhayi sesikulele kugiyela khona elokuya kuma-elections. Esikwaziyo-ke ukuthi izanu vele kungumkhuba wayo ukuthi nxa ilungiselela ama-election ichaya abantu ibulala abantu ngoba ifuna ukuthi ivotele ngabantu abayesabayo. Ungazama ukuwaphikisa bayakukhahlameza bakubulale. Silabo abantu abaningi from 1980 abafela ama-elections ona lawo kuke kwaba legugura hundi kubulawa abantu ngenxa yokuthi basekela ibandleni thize lemuzapho kwalandela umkhokheli lomholo othile ubaba uJoshua Nkomo umdala wethu father Zimbabwe. So nxa babe ngesibindi sokugijimisa father Zimbabwe umuntu olesithunzi olesidima ohloniphekayo othandwa ngabantu njengonkomo thina vele sonke lapho esingaba sikupolitiki abasoze babe le ndaba lathi ngoba kusegazini ukuthi babulale. So kuyethusa
iZanu PF iyakulandula nembaware ukuthi iyo ephehla loludlakela. Ithi uChamisa uzama ukungcolisa igama likahulumende kusithunywa se-United Nations. Kambe kungaba kuyikuzama ukungcolisa iMDC izihlasele yini ize izibulalele lezimota zayo?
Nxa singakhuluma ngehlangothi likathina masezada engeke wazi bazama ukuphusha indaba yabo ukuthi hayi eZimbabwe vele into azimanga kuhle bese besenza ke esukuthi ku-actor bedinge abalingiswa abazaba ngabasekeli bezanu PF begqoke isikibha sezanu behlasele imota ze-MTC. But okuyinto efuna amandla amaningi ukuthi uyiyenze, okuyinto efuna amandla amaningi lokuqoqa lokwenza lezi mali which is very unnecessary. Ufuze ngabe ukuthi kuthi namasa ukhuluma ngakho ukuthi hayi okwenzakele kodwa thina njengebandla lezanu PF asikhuthazini udlakela asinja ayisithi esimhlasele kodwa phambilini uthi namasa siyamazi ukuthi izinkulumo zakhe ezikuphehla udlame kube lusizi ngoba ngukhomiza wezanu PF nguye ophethe inhlelo zezanu PF. So nxa umphathi wenhlelo lengqubo zebandla engumuntu okhuluma njalo kutho ukuthi-ke abalandeli bakhe balalo igunya lokwenza lolo dlame engabe engakhulumanga ukuthi umhlaseleni uChamisa but ngoba bathunganyelwa ngumuntu ozwisisa udlakela bakwenzile khonokho.
Mnumzana Hanana, ungathini ngamazwi kaChinamasa uthi udlakela ngolokuzama ukungcolisa uhulumende kusithunywa se-United Nations?
Uzananzela ukuthi ubuholi bukahulumende buyabulala ngokuphika lokupha ingcazelo vele ezingelamsebenzi kanti ezinye izwe liyawohloka kuthiwa ngamasanshini kuthiwa ngabantu bamanye amazwe ababulala ilizwe kona kuye babalibulalayo bayabulala zingcitshi zokulandula ezintshantshi usibile kuphikela into even belenzile. Ungananzela even ne-gugurawundi kuzekuwe namuhla kuthiwa kwakulama-dissident kumba ayemangaki bayayilandula ne-gugurawundi injalo bayayiphika bayachatsha bavika ngomunwe banjalo ngabantu bamanga ngabantu bokukhuluma into engekho ngabantu bokona bavike bachatshe ngomunye kubulawa abantu ngamasosha ngo-August kwabuya sizwathiwa 45 degrees yeyamasosha lokunjaninjani vele ngumsebenzi wabo ukukhuluma into engekho ukungumanga lokuntshuma bezama ukuvika amacala abo banjalo umthetho wabo kwaba kuvumelanayo indlela abasebenza ngayo kabasoze bafa batshintsha.
Mnumzana Nembaware, lungalungisiswa njani udaba lodlakela lona?
Kusuke kithi thina sodwa njengabantu ukuthi hayi udlakela vele ngolwethu uzafuthi la i-MDC nxa sicabanga ukuthi ona ngokaChamisa nongamonzora amagama esiwasebenzisayo sesithukana ngale kuzanu PF bazabizana ngamagama trox ngama-G40 ukithi odlakela but uma singafika esikhathini sokuthi ke siku accept sivume ukuthi hayi ukushiyana kwembono yethu akuthi ukuthi sizitha hayi sikushiyana embonweni yokulungisa ilizwe
akuyiphethe mnumzana Hanana
eyami impendulo yakophisa kodwa engingakutsho ukuthi khona abantu labo sokuzamele bacabanga ukuthi bangazivikela njani ngoba ngeza ke sihlale sichaywa sigongodwa amapolice engasivikeli lati kumele sicinge indlela zokuthi nxa sichaywa sizivikele.